Njengoba sisazi nje ukuthi iward 3 yayimisiwe ngesikhathi sama-by elections ngodaba lokuthi ama-cases ami ebesecourt engakapheli. So namhla kunikezwe i-judgment ngu-Judge Justice Mabhikwa ukuthi ngibiselwe esikhundleni sami esokuba ngukhansela lokuba ngu-deputy mayor. Njengoba lisazi ukuthi ngo-2021 i-Supreme Court yayi set aside i-judgment eyayenziwe ngu-Chief Justice Mabhikwa eyokungikhipha ku-position eyokuba ngukhansela lokuba ngu-deputy mayor. Ngabiselwa kwathi kunjalo sengibuyela ekhanselini kwangathi kuloku xabana ikhansili ingazwisisi ukuthi sengibiseliwe esikhundleni sami. Ngabuyela njalo e-High Court ngafayela i-declarator ephume namuhla imbisele esikhundleni sami.
Ye kuyo phambili ubona ngazani baza kubisela khona ngale khansili kumbe kuyahamba njani? Njalo nxabe kubisela uyangena khona ngale ukubandla liphi? Ukusisisi kumbe kubandla lakho lokudala?
Isinqumo lesi siyenziwe namuhla ngikhuluma nje asila sikhathi sisuke e-court. Ukubuyela ngiyabuyela e-counseling nxa kungaba sokulokunye nje ukuthi e-counseling sokungathi sokusiba lokuxabana lokhu kuyabe sebaba sebekuthatha sokungaphezulu kwamandla awe-court, sebethethe amandla bawafaka ezandleni zabo. But ngiyalandzelela ukuthi e-counseling kulama legal departments ayayo advisor i-council ukuthi this is the right position. Nxa into sezihambe ngendlela le kumele silandele umthetho. I-council ayisiyo briefcase business, i-council yabantu and ilandela i-constitution yelizwe. So bayakuzwisisa khonokho ukuthi kwenzakaleni. But njengoba ngisitsho nje ukuthi nxa kungayisikho okunye nje okomthetho sokuyiwukuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bawabeke ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sekuyi-contempt of court. So ngithanda ukuthi ngithi i-council yethu yakubulawa iyazwisisa umthetho and iyenza izinto ngokufaneleyo.